Yeah, amapolisa e-Zimbabwe Republic Police balungisile besebenza ndawonye labanye abahlanganisela ku-Travel Safety Council ukuthi ikhefu leli ebe-Christmas le-New Year kube lokuthula emgwaqweni, kube lokuthula nxa abantu besenza izinto ezihlanganisela ukuvakatsha, ukuhlangana lemuli kumbe ukusebenza. So cela umuntu wonke ukuthi alalele abahambe ngezimota, kumele ngabahambele isichuku njalo kumele sigcine abantwana sonke, silandele umthetho, sivimbele ama-road accidents, sivimbele ukudala kwamakhala, njalo sonke sibe labantu babanefithi thina ngama-law abiding citizens.
Baba Nyathi, kule mbiko ethi kulamapholisa afumbathiswa ngabatshayeli bezimota, likuphatha njani lokho?
Ye, kulabana abahamba emgwaqweni benikeza amapholisa imali, labo siyabajezisa. Amapholisa njalo abathatha imali kubatshayeli indabanikazi yezimota, ndawo siyabajezisa. Yikho phela sila sithi uZulu kumele asinikeze umbiko, uZulu kumele asithele, siyenze ukuthi umuntu wonke alandele umthetho esihlanganisela amapholisa.
Kulabanye abantu abangelusi kahle izifuyo zabo ezigcina ke sezingena emigwaqweni, uthini ngalokhu Baba Nyathi?
Sikhuluma kunje abapholisa ababambene le-Traffic Safety Council, siyahamba sifundisa abanikazi benkomo, abanikazi bembuzi kumbe amadonki ukuthi bagcine inyamazana, bagcine inkomo kumbe imbuzi, njalo akumelanga bayekele inkomo njengesantando. Ngakuyukuthi sekufike isikhathi sifana ukuthi inkomo zihambe esiwayeni, kumele zihambe esiwayeni. Ngakuyukuthi kumele zihambe ziyodinga utshani kumbe amanzi, abantu kumele bahambe besiyenza ukuthi inkomo lezi azisoze ziye lezana sithina ziyahambe emgwaqweni zisenza ukuthi kube nama-accident.